Ukutshaya kwesibhedlela sempilo kuyasidanisa kakhulu njengezakhamizi zakoBulawayo ngoba njengoba usitsho ukuthi asikho okokuqala songokwesithathu, iviki yona lingakapheli nje bese kuthe kabili ukuveza sobala ukuthi kukhona ongahambi kuhle khonaphana esibhedlela, ikakhulu nxa sikhangela ama-connections esingathi ngawo egetsi, ngoba kukhanya yiwo abangela ukuthi isibhedlela mbi izindlu zabodokotela kube yizo ezigcina zibamba umlilo. So khonokhana ke siyakukhuthaza ukuthi abakhangele ngeze safety khona phana esibhedlela kumbe singathi be public works ekhangele ngokuthi izindlu leziyana zihlale azila ngozi bakunanzelele ukuthi bayazihlola sikhathi sonke, ngoba asiyonto eqalisayo njalo asiyonto esingathi izagcina kutho ukuthi kuzaqhubeka kusenza njalo. So njengabahlali bakoBulawayo kuyasidanisa kakhulu khonokho, sikhuthaza ukuthi abakhangele ngezindlu lokuhlala kuhle kwamadokotela khona phana esibhedlela sempilo bakunanzelele ukuthi every time bayahlolisisa ukuthi kambe zingabe lezo zindlu zilungele yini ukuthi zihlale abantu, ngoba yingozi esingathi ibangelwa yi-negligence kumbe kunganakekelwa kwezindlu zona ziyana ezihlala abahlali bempilo.
Siyabona njalo ukubana bakhona abantu asebeqalisile ukubuthelela uncedo olungaphiwa odokotela. Njengezakhamuzi kukhona yini eselikuzwile ngalokho?
Yes, zikhona inhlanganiso ezigoqela o-SITE, ezigoqela o-Women Leadership Development Trust, lezinye esezithe zaqalisa umkhankaso wokuthi ziqoqe izinto ezinganceda odokotela abathe behlelwa ingozi yokutshelwa izinto zabo besezindlini zabo khona ngale MP. Ngakho-ke kuyakhuthaza ukuthi zonke izakhamizi zakoBulawayo lezinye ezingabe zingaphandle kwelizwe kumbe ngaphandle kwedolobha lakoBulawayo ziphathise, ngoba ikhona imininingwane yakhona apho ukuthi bangathi bangathi abakho abakutholayo baphostele khona. Ngeke ngabona futhi le mininingwana ekadivela kwi-Impilo Central Hospital ngokwayo eveza ukuthi abantu bangaphostela ngaphi, bekulama phone number khona phana, lama-email addresses, lama-account numbers. So khonokho ke sikhuthaza izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zisukumele phezulu zincedise amadokotela ngokuphosela empilo, ngokuphosela kwelezi nhlanganiso zakoBulawayo sengithe ngaziqamba lezinye ukuthi sincedise odokotela bakithi, ngoba yikho lapho esisila khona. So siyizakhamizi zakoBulawayo siyakhuthaza ukuthi uzulu wakoBulawayo abambane ancedise odokotela, ancedise isibhedlela kulandela isehlakalo lesi esithe sehlela odokotela abahlala phakathi empilo. Siyakhuthaza sibili ukuthi abantu basukumele phezulu, abantu belule izandla, ngoba labo bebengakukhangelelanga ukuthi kungenzakala. Sizwile ukuthi phose balahlekelwe impahla engafika $500,000. So impahla eminingi kakhulu leyo yenza ukuthi abantu basale bengelalutho. Ngokunjalo-ke sikhuthaza ukuthi uzulu wonke oseBulawayo, uzulu wonke oseZimbabwe, lozulu ongaphandle kwelizwe ancedise ukuze odokotela baphathiseke baqhubeke ngomsebenzi wabo.